Ngomnyaka odluleyo abebutho bahluthunele owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso ngaphansi kohlelo abalunika isihloko esithi Operation Restore Legacy bethembisa ukulungisa ezomnotho welizwe lezombusazwe. Kodwa uZulu sekhala ngalokhu ethi isimo elizweni sesisibi ukwedlula izolo. Ngemva kokhetho kulindwe impumela ngelanga lakuqala likaNcwabakazi, ibutho licalwa ngokudubula abantu abatshengisela esigodlweni wafa abantu abayisikhombisa. Kodwa inkokheli yebutho iyakulandula lokhu isithi abadubulayo ngabantukazana kumbe abasekeli bebandla le-MDC. Lokhu sekubangele ukuba uZulu akhulume kubi ngebutho ikakhulu emhlubulweni weMandebeleni leNkabazwe lapho ibutho elaphatheka ekubulaleni abantu ababengahlomanga ngombhuqazi weGugurahundi. Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukuba inkokheli zebutho ziyakulandula ukuba babulala abantu.
Kuyasidanisa ukuthi ama-general awe-army aphika into esegcekeni eyabonwa ngumhlaba wonke ukuthi amasotsha adubula abulala abantu abangu-6 eHarare. Kuyadanisa ukuthi into yaphuma ku-TV yaphuma yonke indawo abantu bebhekile ukuthi hayi laba abantu ngababulela abantu ngamasotsha kodwa bona bayala bayaphika. Kuyasitshengisa ukuthi hayi elizwe leZimbabwe likhokhelwa ngesingathini ngama-gangsters kanye lombutho wakhona ngumbutho wama-gangsters owabantu abathanda amanga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Njabulo Ngwenya uvumelane lomoyo ethi ilizwe lilebutho eliganyileyo.
Hey ibutho mama sabakhuza abantu lapha ngesikhathi sebexamasa besapotana lebutho sabakhuza ukuthi hayi ibutho leseZimbabwe leli libutho eliganyileyo. Ngakho sokubonakala ukuthi lokho esasikutsho kwakuliqiniso.
Unkosikazi Sehliselo Ndebele uthe ibutho laseZimbabwe balibona njengababulali.
Ibutho lalapha eZimbabwe ngithi thine kakhulu thina abantu basemathebelelendi bangababulali. Kulokuthi kube yibo ngathi baprotector abantu kodwa yibo sibona bedubula abantu.
Umnumzana Mfanelo Sibanda uthe kusukela ilizwe lithatha uzibuse ibutho bayalesaba ngoba bangababulali.
Ibutho mama thina vele nje ngapha kumthwakazi kusukela kudala ngo-1980 ngithi li-thread siyalesaba. Ukubona nje umuntu ogqoke i-uniform singabantu bemathebeleni siyabaleka. Kusho ukuthi kithi nje masibona ibutho sibone abantu abangababulali.
Inkulungwane zabantu zangena ezitaladeni zajabula zimanyene lamasosha abanye beqabutha amabutho la ngemva kokususwa kwamongameli Robert Mugabe. Kodwa namhla amabutho la asebonakala njengezitha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ningu Anastasia Ndlovu.